Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkumo ezihamba phambili isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-ye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-ye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Ngokubika kogatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency, lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto ikhwele nge 96.4% kusukela ngomabasa eminyakeni odluleyo kuze kufike namuhla. IZimstars ithi njalo nxa kukhangelwa inyanga ngenyanga i-month on month inflation, intengo yempahla ikhwele isuka kokuyisithupha 6.3% ngombimbitho yaya ku-15.5% kulinyanga. Ithi njalo umuntu oyedwa usedinga amadola zinkulungwane ezedlula kancane eziyisishiyangalombili 8,366 Zimbabwe dollars eyokuthenga ukudla ngenyanga. Nxa ihlangene lezinye indleko ezitshiyeneyo, limali iba zinkulungwane ezilitshumi lanye 11,363. Lolu gatsha alusatshongo ukuthi umndeni wona usudinga malini. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuluphatha kuhle udaba lomnotho. Nanku idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola laseMelika. Emkambo oqhutshwa iReserve Bank oweForeign Exchange Auction izolo, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu elilamatshumi phose ayisithupha 1:159. Kodwa emkambo wensitha oyiwo osetshenziswa ngamabhizimusi, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amathathu 1:300 kusiya ku-350. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Uhlelo lolu luqale mhlaka 21 kulinyanga njalo lugqitshwa mhlaka 30. Abanye bakhala ngemibuzo ebuzwayo efana lokuthi nxa ulengane eyintombazana engaba leminyaka elitshumi lanye 11 kumbe engaba kubo grade 7 iyabe ilabantwana abangaki. lo ngomunye wemibuzo ebikwa icunula abanengi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe umbuzo lo uqhakathekile ngoba ujonge ukuveza sobala udaba lokwendiswa kwabantwana eZimbabwe. Abanye ababalayo babikwa bexotshwa emizini yabanikazi kumbe besethuselwa ngenxa yemibuzo enje. Sixoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ababalayo siqala sukubabona bebhodabhoda mhlaka 21 nje kusise kuseni kuze kufikela namhlanje lokhu bebhoda sibabona okuveza sobala ukuthi uhlelo lolu luqhubekela phambili kuze kuyefika khona mhlaka 30 ngoba batsho njalo nxa bekhuluma emaredweni bona bezimstart. So sikhangela ukuthi nxa kufika lesi sikhathi namhlanje phose ingxenye yenani labantu bahlala eZimbabwe babe sebebaliwe ngoba siyababona laba ababalayo ama-enumerators abhoda nsuku zonke engena izindlu ngezindlu ebala izimuli ezitshiyeneyo.
Abantu bayavuma yini ukuhlala phansi lababalayo laba bephendule imibuzo ngoba kulembiko esiyitholayo abanye bekhonona kakubi besola imibuzo abayibuzwayo?
Iningi labantu, iningi lezakhamizi esesithe saxoxa lazo, hayi kukhanya abaningi sibili bayasebenzisana lalaba ababalayo, bayasebenzisana lama-enumerators, njalo abaningi bazimisele ukuhlala imizuzu ethize sibili ngoba imibuzo ebuzwayo iminenganyana kuyafika phose amachuma amane emizuzu. Umuntu lwana uyabe buza lokho ebuza kwezinye indawo njalo nxa kuyikuthi imuli inkulu kuyafika sibili kumzuzu engaba ngamashumi amahlanu. Kodwa esikunanzelayo ukuthi abantu bakobulawayo bazimisele sibili ukuthi basebenzisane nalaba abantu ukuthi babalwe, njalo iningi nxa sixoxa lalo liyaveza ukuthi hayi sebefikile emizini yabo sebebabalile babuza leyo mbuzo eyabe ibuzwa ngoba imbuzo yakhona sibili ijulile. I-questionnaire yangikhona ile mbuzo phose engaba lezigaba ezilitshumi okuveza sobala ukuthi information eyabidingwa inene, njalo silethemba lokuthi izaphathisa abahlali bakobulawayo abahlali beZimbabwe ngoba ukubala kwakhona kugoqela ukuthi umuntu anike lawo magama abantu abayebethe balala ngobusuku kamhla ka 20 ngolwesithathu lolodlulileyo kusiya kusa kungolwesine umhla ka 21. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi engxenye kwesinye isikhathi imoli yabithe yaba lama visitors njengoba sikwazi ukuthi bekuli careful lepasika bonke labo bantu ke bazabalwa lapho kade belele khona. Sokungenza ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi imizuzu icinise siba mnengi, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abantu babekezele, abantu basebenzisane logatsha lwezimstadi ukuze kuphume inani eliqondileyo labantu abahlala kobulawayo lalokho abangabe bekwenza imisebenzi abayenzayo. Abantu bangesabi ukukhuluma abakwenzayo nxa kuyikuthi umuntu uyivenda achaze sobala ukuthi hayi yena uyazithengisela imibhidi, uyathengisa lokhu lalokhuyana, baza kubhala phansi konke konke. Lanxa umuntu engasebenzi bakuveze khonokho. Lanxa kuyikuthi umuntu uphelele endleleni ukufunda, siyakhuthaza ukuthi abantu bakukhulume khona ukuze kuvele sobala isimo sepopulation yelizwe, isimo sepopulation yakobulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Izakhamisi zeCholocho zithi lonyaka zibhekane lendlala embi ngoba izulu kalinanga kuhle. Zithi kwezinye izigaba izifuyo seziqalile ukuswela amadlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iCholocho edalele parlamente njalo eyisakhamuzi umnumzana Belief Gawule olilunga leZanu PF.
ECholocho Gande kubi emasimini, indlala sibili, indlala yako konke, indlala abantu abala kudla ukudla izulu likilizile, izulu abuya kuhle ekuqaleni kwathi ngemva kwakhonokho amabele achabalala ila izulu labaleka amabele aza awonakala. Ngokunjalo kwakwazise lesi lotshani ezifuyeni, utshani uzashipha njalo izifuyo zeplazi zabulawa yindlala, kwazise amanzi aza super akungasanga leminizamo yokuthi kulungisiswe konoko kusethe masinya kangaka ukuthi kuvikelwe konoko sokumele uhulumende laba sinedisa ama NGOs bangenele bancedise uhulumende lapho bangayenelisa khona ukuthi bebona ukuthi abantu bangathola ukuba kulungiselele ukuthi abantu bazadinga ukudla ensukwini ezilandelayo kuphinde njalo ukuthi abantu izifuyo zayo zidinge ukuncedwa ngokudla nangamanzi lokhu bela yikhosi lokhu khona esigabeni sethu umumo wezinto awumanga kuhle lapho esiya khona kukhanya kunendlala sibi esiyilandayo
manje zikhona yini inhlanganiso eziphathisa uZulu esiyasizibone ziphathisa esesiqalisile
zikhona kande inhlanganiso ezincedisayo uhulumende ezinjengabolidi lezinye eziyazi ukuthi ngaso kufika isikhathi mesingale zingenele zincedise okwakade ezinye sezifumile ngoba kade kumnyaka ophelileyo hhayi abantu bebedobhidobhile njebe izulu linyeke kuhle kangakani kodwa kathesi hhayi sesithi inhlanganiso lezi kuzadinga zibuyelele njalo ziyekhangela zibone ukuthi umumo labalimisi kacebise ngama-reports abo kuhulumende ukuze uhulumende abakhombe lapho kunendingakala khona ukuthi bancedise khona ngokudla kwabantu ngoba abantu bengabulawa yindlala
manje nxa sikhangele zona izifuyo-ke ziyimi njani ngesikhathi sona lesi singakayi phambili ukuthi ngesikhathi sokuthi sokusilela kakhulu kunjani okwakathesi kuzifuyo
okwakathesi kanti ngingathi mina ezifuyeni kusesengconywana ngoba uhlani bona okukhona obutshileyo busesekhona okwakathesi kodwa kuzaya kutshabalale phela ngoba uhlani lowa usazange bavuthwa sibili waze wafika endimeni enhle but ukuthi uqhubeke ubukhona ngesikhathi lesi sobusika esilandelayo kwazise kuzaba lololo ukuthi kuzaba lendlala yokudla kwezifuyo ngokunjalo ke okwakathesi kusesengconywana ngoba sadobhadobha kuloko kukhona
umnumzana belief kaule isakhamuzi secholocho njalo wake wamela lesi sigaba ephalamende ulilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi kulomantshwa wobulawayo umnumzana Stephen Ndlovu omiswe enkantolo esetheswa icala lokusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo. UNdlovu ulokhe evalelwe njalo ukuthoniswa kwecala lakhe kuzaqhubeka ngolwesihlanu. iNews Zimbabwe ibika ukuba uhulumende uthi kuyize ukukhethwa kukamnumzana Enoch Mupamahombe ukuba ngumeya weHarare. UMapamahombe ukhethwe ngamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngolwesihlanu. Uhulumende uthi unanza osaphethe lesi sikhundla umnumzana Stuart Mutiswa olilunga le-MDCT. iChronicle ithi abakwamanye amazwe ababukisa impahla zabo eZimbabwe International Trade Fair bathi bafuna ukuqinisa inhlelo zokuthengiselana leZimbabwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ah, sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Bakithi ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje kona lapha mangisizwa abantu bekhuluma ku-Studio 7. Bese ngisithi khona yazi iqiniso lona liright iqiniso mpela liyamkhulula umuntu ngoba la kuneqiniso khona noma nje kungenakuthula kodwa ke iqiniso lona liyinto ephilisa abantu ngizwile laphana kuthiwa khona umongameli umnangagwa owalalisela lo president waseFrance lo owine ama-elections and then uthi ungumngane wakhe angazi ukuthi bezositela nini ukuthi umngane wakhe uba kungenziwa ngama-elections ngoba siqala ukuzwa manje ngoba bekunama-elections esewine ama-elections sesitshela ukuthi ungumngane wakhe njalo ilizwe lase France kakade akusikuthi lingabe isitha selizwe lase Zimbabwe kuphela yilamazwe ahlala ekhuluma ukuthi khona no hulumende wase Zimbabwe akuzame ukuthi uhloniphe amalungelo oluntu lase Zimbabwe uhloniphe nomthetho sisekelo wase Zimbabwe and so forth so laphana mase kubuzwa futhi laphana isikhulumeni sabo uthi hayi khona lokhu kukhulunywa ngupresident wabo ngabe kuliqiniso ngoba ubonile ngoba laphana kusenziwa lokhu nalokhuyana wathumela olimeleyo walo iambasada ukuba bekhona laphana so ke ngithe ma ngithi ngilalela kahle ma elokhu ephendula ebuzwa intatheli ngathola ukuthi shem njengehlala yenza bantu benkosi uyadayiva nje yazi uyadayiva ngathi ngumadribula ebhoreni akaphendule njengokuba imibuzo ibuziwe
Salubonani, salubonani, basakazi, nani balaleli be Studio 7. Basakazi nabalaleli be Studio 7, ngiyakhala ngikhala ngalizwane bandla. Esesiphenduke manje saba ngumhlatjelo, saba ngumnikelo omhlatjelo ngalezano le. Ngempela ngempela izano ngathi seyithathe yanikela ngathi emazweni. Sesihambe saphuphela emazweni, nakhona emazweni ngapha la besithi kuphephela khona. Abasifuni ke kwamanje izani yona ayikuboni konke kukho konke lokho yona nje abakhokheli bakhona bezano abumnangagwa nabogawule nabosuwenga nalabo obathumba lochuma lona bona ababhizi ngokufida amaphoketi abo ukuthi abantu phasi baphila kanjani hhayi akusindaba yabo leyo ezilongibona abantwana befunda bebakhiphile bengafundi kwakhona ezimbabwe thina-ke izihluphekile esikhi sizamela abantwabethu yikho sokuyikufa kwikusasa lwabantwabethu lethu lokhu ngoba ma ngabe sixoshwa kwamanye amazwe ukuthi abantwabethu sizobahlangana ezikolweni abantwabethu sizobafundisa ngani ngendaba zabo omnankagwa lezi siyacela abantu bakithi ukuthi kuphela ngabe if ngabe kuyabanjwana sibambane sikhiphelezane sike sithathe ama-differences nje siwabeke eceleni ukuthi wena ungayiphi iphathi wena ungayiphi iphathi ezilongu waphuma izanu bantu bakithi izwe lakithi lubuyele esimeni esiright asibambaneni bantu bakithi sikhipheni izanu izanu iyasibulalisa bandla
Studio 7 ninjani nje lonke bona ngapho Gibbs Ezra Chisa otungamile inkomo osithandekile emhlanga lonke nje lizwe nje libingelelekile hayi siyazizwa mpela izindaba mpela sizizwa ninjalo zijisa hayi namhlanje zothanda ukuphawula ngebandla lezanu PF leli ibandla lezanu PF leli lithi liwine emakhaya lithi liwine emakhaya emadolobheni liyadliwa umbuzo wami uthi kathi bangaka abantu abasemakhaya abantu abaningi abasemadolobheni labasemakhaya ibapho abantu abaningi masibala nje abantu phela ungakhangela ibulawayo ukhangela iharare ukhangele nje amadolobho nje wonke lapho izanu PF ethi idliwa khona kodwa iwine emakhaya isihluku sezanu PF lesi sokuthi ithi iwine emakhaya ivotelwa ngobani emakhaya kuba ngoba abantu emakhaya abayivoteli ivotelwa ngondova yini ibandla lezanu PF leli livotelwa ngobani emakhaya khona leli apho lithi liwina khona lina bantu bezanu PF liyafuna ukudlala ngathi liyafuna ukudlala emakhaya vele izanu PF kayiwini ngitsho ithi iye emadorobheni lapha kuwini MDC emadorobho lintshela ukuthi kule phathi okuthiwa ingawini emadorobho wonke amakhulu ezimbabwe kodwa kube le bandla eliethiwa liwini emakhaya elinjengezanu PF usho kuthiwa izanu PF siwinile ngaliphi hayi lapho silojogcekeni lapho silojogce mina zahlalangisana ke khonoko
Studio 7 njani ya kuma umaphosa lapha kondolwane esigabeni zamakhulela hayi ilizwe linzima bakithi South Africa laizijikela sofake sekhaya bakithi seyivota saba nenaki ngoba siyavota this year next year imean sorry kodwa ke ukuvota kwethu ngibona futhi sihlupheka ngoba abantu bakithi asicabanga ngokufana abanye basakhuluma ukuthi kuvotelwa umqondisi yabo zapho likhanyile phela street bathanda yamaqembu lawo ngenhliziyo njengathi siyathanda ngoba amaqembu akidlala siyathanda kakhulu bakithi basho ukuthi kumbe siyawazonda ngasathanda amaqembu phela ayisindebeleni kodwa esikubonayo kayi ndawo kwamanje okwamanje mina njengenhlolo omqolisi wejoin impelile ukuze i-TPC sivoteleni yona ngoba i-opposition engiyibonayo elinqubekela phambili okwamanje ngoba lokhu siloku sikhuluma sithi sifuna kwethu ngamaNdebele alokanye ngisikuthole lokho ngoba kuleyinye impela udinga ukukhuluma mpela umnyanga kwa lapha ngamthika ekhuluma ithi abazijona zibonisele ukufa eliqinisile bazakufa abantu ngoba abantu enkulu bakithi fanele sikhiphe nezalo esihlalela la sikokhuluma ukuyabelwa kwilizwe lakithi lokomthwakaza lapho siyangena sithi okwamanje vele thina njengathi njengami nje ngicabanga kanjani ngiyijoyine into engiyazi ukuthi kayindawo asinanzeleli bakithi ukuthi sifake sivote i-Triple C sikhipheni zami sikokhuluma ngesizwe sakithi ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi ele-Somalia, ele-Ethiopia kanye lele-Kenya azathola usizo oluvela eMelika ole-$200 million eyokukhusela izigidi zabantu ezingamachumi amabili 20 million ezihlaselwe indlala. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abanobudlelwano leqembu le-Al-Qaeda kwele mali bathi bathumbe isotsha lakwele Russia elisebenzela kwele mali lingaphansi kwenkampani ye-Wagner Group. Singene kudaba lweMelika. Umsekeli kamongameli waleli lizwe unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo, uHarris uthela nxa kunjalo akalazo impawu zalumkhuhlane. Ngokunjalo uthe uzizwa elenhlanhla ngoba wahlatshwa wonke amajekiseni e-COVID-19. Sixoxele osebenza kwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Bengibona nje inkongona ndlelele ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedlule iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi ziba nje kumbe zine COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi hamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa okuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo eyokuthi uVice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli ekala lokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya akazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela e-California so singazi ukuthi kumbe igciwane lelulithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi u-Vice President wasatshwa amajekiseni womabili awuvikela wasatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms akhali engaguli njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni omabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster kusoso kulobufakazi sibili obugcwele ukutshengisa ukuthi ingazi kubambe iCovid yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi uVice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili ekuqala leyesibili wahlaba nebooster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igcikwane elayo iCovid kodwa kaguli, ngumuntu nje oziphileleyo eyasizwanga ukuthi umbutshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu ngiqonqosela, lokhu ngikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yiCovid lapha kwele Melika likhanya lisehla, lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa laloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala eyesibili ile booster shot, ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani, kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela. La eZimbabwe bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina ye unje konje asihlabi amajekiseni, asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni, ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wangitshela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona layo esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe shuwa? Ngakho hayi, asoze siguquke sibe zinkawu. Siyabe lokhu singabantu siphi sinempilakahle sesivikelekile-ke emkhuhlaneni we-COVID.
Unkosazana Brenda Moyo, isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle eMelika.
Diensansa Laktifa. Umkhuba osubhathile emhlabeni wokusekelela ubunja lobunyamazana kusenzakala, angilankani labo. Ubunja lobunyamazana that has costed lives of foreigners in South Africa. Tutula demons have taken over from the Lindala Repatriation Center, a detention facility for undocumented migrants in South Africa. This world has become hell, and South Africa is the capitalist city. Deep Sloot is the union building. Tutula movement is the cabinet. Unskanshwa itungamela. Abagiti bakazunga bepila wenziwa itilingati. This South Africa place of gold is the merciless. Fare thee well, son of the soil. The soil of the sun shall bury you. Mzuli omse. Let me moan the un-African tendencies by South African elements behind the Tutula Operation Loyalists, led by Nkantalax. They drink dry our blood for wine. They munch cold our bodies for dinner. I call them saints of Satan, the vampires. Their appetite for Zimbabwean blood is unquenchable. Izilakalaka zabo zivingqoza zigqoze igazi labafowethu. Baminza thina, babhodla labafowethu. Ramaphosa and Comrade ED, litheni makunje? Lakhelene abantwana sebevukelana, lina libhizi ngamakhapachino. Sisman, a minute of silence. Dear Santa Lux et al., you have decided that a son of Kes, the father of four, a guardian in the four ways rep out of Johannesburg, South Africa, by the name Elvis Mpotazo Nyati, be dead at 43, leaving behind four kids. They say a dead foreigner is more of a convenience to them than a live one. In Deep Sloot, Extension 1, on Tuvelisha Street, 20 meters from his home, early hours of the morning, Wednesday, April the 6th, 2022, Elvis Mpotazo Nyati is gruesomely murdered. A minute of silence.
Desire moyoxide imbonga enkulu esola ke udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa olubangele ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe uElvis Nyati. Makalale ngokuthula, siziphethe ngebezihamba phambili. isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye onye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census, uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.